Lokho kuvezwe ngumphathi intambo yezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Obadiah Moyo ekhuluma lentatheli zindaba lapho aveze khona ukuba sebebabili okwamanje elizweni asebetholakale belalo leli gciwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni.
Today, the 25th of March 2020,
Lamuhla mhlaka 21 kwenyanga kaMarch, abe-National Microbiology Reference Laboratory esibhedlela seSali Mugabe Central Hospital bethule njalo omunye osetholakale ele-COVID-19, kusitsho ukuthi sebebabili asebetholakale belaleli gciwane eZimbabwe. Owesibili lo ngowesilisa oleminyaka engama-30 njalo ehlala eHarare obeyethekelele eNew York kwele-United States of America mhlaka 29 Nhlolanja 2020 waphenduka eHarare mhlaka 9 Mbimbitho 2020 njalo wangena evelela ngase-Johannesburg
March 2020 and he came through Johannesburg.
Ngaphambilini bekuke kwaba le mibiko yokuthi sebebathathu ngemva kokuba umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba kanye lenkokheli ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bethule imibiko ebifakaza lokhu enkundleni zebulenjini. Kodwa uDokotela Moyo ukhuthaza uZulu ukuba alalele okuvelela kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana ngoba kuyilo okumele lwethule imibiko ephathelene le-coronavirus. Abenhlanganiso esebenzisana loZulu izimele e-Community Working Group on Health bathi uhulumende kumele athuthukise indlela zakhe zokukhulumisana loZulu ngalolu daba ukwenqabela ukwethulwa kweminye imibiko mahlayana nje. Umqondisi walenhlanganiso eye-CWGH umnumzana Itai Rusike uchaza kabanzi ngalokhu.
In terms of the official figures, I think we need better coordination between the Ministry of Health.
Sidinga ukusebenzisana kwenhlanganiso ezijiyeneyo ukuze zitholise okuyikho ngakube yinto eyenziwa endaweni yini ukuze singabi lenombolo ezigicanayo ukuze uZulu abe ngokuthembayo lokhu akwethulelwayo. Besokukhanya engani kukhona okufihlwayo kunani labatholakale belalo leli gciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Umnumzana Thapiwa Miko othengisa amaluba e-Africa Unity Square ukhuthaza uhulumende ukuba athuthukise indlela zokukhulumisana loZulu. Miko on Comms X3.
Kufuna okunye abantu bebuya lapha bekhuluma labantu ngebi door-to-door campaign ye-coronavirus ngoba information ilutshwane, siyafuna information eningi yiko sifuna.
Lokhu kusekelwe yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo.
Siyabona kathesi ukuthi silama-problems amaningi kathesi lapha. It's possible ukuthi ama-cases e-corona akhona lapha eZimbabwe. Njalo siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. So kungenzakala kathesi ukuthi bakhona abantu asebebanjiwe bale coronavirus kodwa uhulumende wethu gakuphumisi egcekeni lokho.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Gumbo osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI ekuhlangothi lwezokucubungula.
Kuyingozi kakhulu ebantwini kodwa uhulumende lowesilahayo esimaziyo uyakwazi ukuthi into kuthiwa yi-security bayithanda kakhulu bayiqakathekisa kakhulu ini i-security. Asikwazi information asiphiwa eqondileyo, asilashuwa information esiphiwayo. Njalo ilizwe lesiyakazi ukuthi liporas kuvulekile lapha emabhoda nabantu bangena kontanto. Izikhala ziningi njalo kungena kakho i-traffic too much. Akwenzi ukuthi kungaswelakala imoto eyi-1 ingene i-coronavirus zela umalayitsha uzela lawo ngabe ilayitshi. Akwenzi.
Amazwi kamnumzana Gumbo asekelwe ngumqondisi we-Growth Edge Development Program umnumzana Zisunko Ndlovu.
Kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengelizwe ibe lama lokhu abakuthi ngama mechanisms preparedness disaster preparedness ukuthi izehlakalo ezinje mazisenzakala sitholakale sizilungiselele njengelizwe ngoba lapho esimi khona kathesi sime endaweni esabisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ukuze ilizwe laneliswe ukunakekela izizalwane zalo ngesikhathi kule gciwane le-coronavirus. Imele isi 27 ngise Harare, ngingumezi sigama.